izantsi kule ekhona kunodiscussion ayisazi i-default ngathi ayisazi ngitshona kancane but amazwi ababekhithwe isikhulumeli sebandazini lethu ubaba uSK Moyo ngikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu ungazi ukuthi khona izanupf le ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba u-edin nangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayisitha sabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kulapho?
Ayisikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuzaniphefu yayizolo yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe simkhangelelile njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imigamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende sikhangele futhi njalo labantu abasebandleni ilizwe kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engasik ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba Inkomo.
Akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esitsho ikuthi upresident nebandla lezamkeli sizaphumelela kuphela noba unokunzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 betshaywe ngabanye abantu?
Hayi, ibandla lezamkeli bayalikhuthaza ukutshaya abantu lokhu nje kusenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakutshaya kapotiwatshapo akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuthaya thebesesikwenzele ukubuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwama-rallies ade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface azidlala singakhala ukuthi abantu kade bedisiswa njani ngaleyo ndlela na-ministries kade balwa njani yikho kuphela thinesikutshoyo asitho ukuthi bangayitshaka kumbuthi izanupf libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.